siyabonga Chris Lomavela si elitshana njani imthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
uthatha abantwana bethu esabazala sasitshela ukuthi sizabakhulisa ngemithetho yani ethu yesintu noNkulunkulu esimkhozayo kodwa yena uyangaleka phandle ngemva kwethu athatha abantwana abakhonzise izithombe lokho kusizondisile and sizitshela ukuthi thina kumele ukuthi lokho sikuqede.
Abokholo lesiKristu batshengisele eHarare besola uhlelo lukahulumende olubamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze iflag.
Ngiyazi ukuthi kulabantu abaningi aba-aplayela into leyi and balutshwana bekhethiweni ingakho lami ngikubona sikuyinto enkulu kakhulu.
Omunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship umnumzana Velile Dube uthi ukhangelele ukuthola ulwazi olujulileyo phansi kwalolu hlelo. Abenkampani iCocash bemanyene le-MTN Mobile Money eZambia sebesungule indlela elula yokuthumela imali phakathi kwabantu emazweni omabili. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abokholo lesiKristu abaphansi kwenhlanganiso yePrayer Network Zimbabwe batshengisele eHarare namhla besola uhlelo olusungulwe ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Dokora olubamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze iflegi yeZimbabwe. Kubika uMavis Gama.
Ngabakade betshengisela labo behlabela ingoma ebihlatshelwa ezikolweni besedlula phambi kwedale lephalamende belubhekise emahofisini kaphathintambo wezemfundo. Ube ngekho uDokora ebikwa ephandle kwelizwe ehambe ngezomsebenzi kodwa isimanga ebonakale emsakazweni kamabonakude weZBC endabeni zemini ekhuluma ngodaba lunye. Ugwalo lwezikhalazo lwamukelwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele umnumzana Peter Muzawazi. Bebekhona abafundisi abavele kumabandla ehlukeneyo ezokholo lwesiKristu elizweni ogoqela umfundisi Reason Mandla Nkosi Ngwenya othi leli nyathelo leyisa uZulu lokungamhloniphi.
Sizondile kakhulu ngoba sizizwa ngokuthi umuntu uye wasidelela uthatha abantwana bethu esabazala sasitshela ukuthi sizabakhulisa ngemithetho yani ethu yesintu noNkulunkulu esimkhozayo kodwa yena uyangaleka phandle ngemva kwethu athatha abantwana abakhonzise izithombe lokho kusizondisile and sizitshela ukuthi thina kumele ukuthi lokho sikuqede.
Wasola lokwenza kwamzawazi obamukele ngokungahloniphi kusobala ukuba akakuthathi ndiva abeze ngakho.
Okunye esikubonileyo ukuthi even yena lo kade emele laba bangekho kukhona azitshela khona ukuthi ngamanye amagama mhlawumbe uzama ukulungisa ukuthi into zihlale zinjalo zingajiji. Ngokumlalela kwami mayikhuluma ngibona ngathi kukhona ubukhruku ubutsotsi anabo azitshela ukuthi ha laba bantu asibasuseni lapha njengoba bazoba ngumsindo kodwa umlayezo enginabo nayikuthi into le ayisoze ime until size sithole ijustice.
Kube lokuxokozela lapho inkokheli ye-MPZ ibikela uZulu obeme phandle ngesiphatho sikamzawazi lokuthi uthe luzamiswa lolu hlelo okuyinto ayilanduleyo bese kubangisanwa i-loudspeaker umzawazi efuna ukuqondisa lokho kodwa akalitholiswanga ithuba sekukhutshwe amabhatri kuspeaker. Bekuhlatshelwa ingoma ezehlukeneyo zokholo kanye lalezo ebezisola uDokora. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kunjalo nje inhlanganiso yabalwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise ephatheke ekutshengiseleni kwanamuhla ithi abazali kakumelanga bavumele abantwababo ukufunga njalo lokukhonza iflag. Sixhume isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Makoto Ngamahlangu.
Siyananzela kuyakulethokoza ukuthona abantu abaningi sebekunanzela sengisanisa abantu abo ikhokona ukuthi funa ukuthi udokotela ayazigcinelanzela isikhathi esiningi ukuthona senza lama-teachers ngoba sesizuzulekezikhulukuthi ama-teachers yakhekwenze ase-recyite iplate nebebota bakusela abantwana abahambayo abazali abaningi sekhalifile asisahanisa abantu abathi kuma-assembly esinakhe esikhangelele ukuthi ngomlini ngokumatha kwalamhla iphreshisi ifakela ekufake lamhla kuzamule bakhulumisane nakho ngoba sigcine eliphalamente ukuthi phalamente yamule bentu yakhuluma ngalo mdaba lawo udokotela siba-September izile lanxa engezwayelele kodwa ekugcineni okuqakathekileyo ukuthi abantu abasaphatheki sebesalisa abantu ababo uzahlabela lama-teachers uzazethatha lama-teachers kutho kwala ukuthi into le ayifunwa ngabantu uzile kavumelane naye and asifunanga khonapho futhi besikhulumisa abahlambe kungasithetha ukuthona ngensomi lokuma esifongosele sikhuthaza abazali abaningi abanjeni emacaweni lapho ukuthi hhayi bo ngifanele ukuthi abantu abana yenze into ezivulala ukholo lwabo bezivulala ingqondo zabo nempilakahle yabo.
Ungathi abantwana abaningi kabasathathi yini isifungo lesi ezikolo?
Lapho umbiko sifike khona abantwana abaningi abasathathi le mbiko wakhuluma le makhaya abakade lesifoni lethu eziyozakenzela umsakazo wenu beseyelelile abazali amafidbek esiwathola lo solani kuyasincedisa ngokuthi sikhulumelane ngedaba lelo ngalaninaneselelisa abantu abaningi bakuzisosile wasahambi abusakwenza amapleti lokho abantwana abaningiqala kuthi uma ubona abantwana bedlala ngamabhilisi eziplei kathi sebekhuza nabo nabodwa abantwana.
Unkosazana Makoto Ngamahlango isiphathamandla seWoza.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abenkampani ye-EcoCash sebemanyene labe MTN Mobile Money eZambia basungula indlela elula yokuthumela imali ngomakhalekhukhwini phakathi kwabantu emazweni womabili MTN Money Wallet. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wohlangothi lwe-EcoCash unkosikazi Natalie Jabangwe Morris ekhuluma emkhosini wokuphawula indlela entsha owenzelwe eMikkies Hotel uthe lokhu ngokokuqala ukwenzakala emazweni angezansi kwezwekazi le-Afrika. Ube khona laye umkhokheli we-MTN Mobile Money yakwele Zambia, umnumzana Wane Ngambi, oncome lumanyano ethi uzosiza uzulu wamazwe omabili. Isiphathamandla se-EcoCash umnumzana Gordon Pemba uthi leli cebo lize ngemva kokukhalaza kwezizalwane zeZimbabwe ezikwele Zambia.
So lokhu kwaso kubangela ukuthi khona ba-deposit izimali emabhanga kumbeni bathumezele izimali ngamabhasi besuke izimali zangkhona zivele eZambia zibuya ngapha eZimbabwe. So yikho lapho esabona khona ukuthi hayi asihlanganeni le-MTN Mobile Money yaseZambia le-EcoCash yangapha eZimbabwe ukuthi khona sikwanise ukuthi abantu bathumezele izimali through their mobile phones besebenzisa amaline abo awe-MTN and bethumezela imali directly into an EcoCash wallet yomuntu wangapha eZimbabwe. I-partnership yona le imayelana ngakhonoko.
Ukhuthaza uZulu Pemba ukuba akangathikazi ukuyisebenzisa le ndlela ngoba ilondolozekile engesabi ukuba imali izontshontshwa loba ukulahleka.
Njengoba libona la muntu khona ngiyaswela amazwi ukuthi ngiyichasise sithini, but mina njengami angaze embambe imali ezandleni zami I think okwenyanga eziningi njengoba saba le cash crisis eZimbabwe. Mphonga uhamba nje ngitelefoni yami, ngihambe lapho engihamba khona, ngitransacta ngefoni, ngibhadala amabhili ami ngefoni, ngithenga amagoods ami ngefoni. So uZulu waseZimbabwe laye ngimkhulezela ukuthi siyenze njalo, singazazi khathaza indaba zemali.
Abe EcoCash laba bathi bazaqhubekela phambili bebumba imanyano efanayo kuwo wonke amazwe lapho izizalwane zeZimbabwe ezikhona. Kunje sebenze lobu budlelwano labamankampani abomakhale khukhwini emazweni alikhulu lamachumi amahlanu 150 umhlaba wonke. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Omunye wabakuhlelo lweMandela Washington Fellowship umnumzana Velile Dube uthi ukhangelele ukuthola ulwazi olujulileyo phansi kohlelo lolu oluzamphathisa ekusunguleni ibhizimusi lakhe. UDube ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangamashumi ayisithupha abaza eMelika ngenyanga ezayo ukuze qhuba izifundo eziphathelane lezamabhizimusi kanye lobukhokheli. UDube yena usebenzela inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce uthi uyathokoza kakhulu ngokuba kulolu hlelo.
Ngiyazi ukuthi kulabantu abaningi aba-applyela into leyi and balutshwana bakhethiwe, ingakho lami ngikubona sibili kuyinto enkulu kakhulu.
Kuyini okhangelele ukukuthola kulolu hlelo?
Ikakhulu bengikhangelele ukuthola ukufunda. Ngifuna ukufunda indlela abanye abantu komunye kumbe ngithi kwesinye isigaba somhlaba indlela abayenza ngayo izinto zabo, ibhizimusi abaziphatha ngayo, nakanye nje ukuthi bona benza njani izinto zabo. Kakhulu yikho engifuna ukufunda lakho. Futhi nxa uzohambile, as they say, ungahlavela uzabona abantu and i-exposure iyavula ingqondo, iyakhalipha njalo nje. Futhi ngifisela ukuthi lami ngivuleke ingqondo kakhulu ngokuya khona kuhlelo lolu.
Ibhizimusi bani okhangelela ukulisungula?
Mina bengikhangelane lokuvula ibhizimusi eyezigqoko. Ngilothando lwezigqoko, ikakhulu izigqoko zamadoda. Ingakho mina ngibone ithuba lokuvula le ibhizimusi eyezigqoko ngoba kaningi izigqoko engiyabe ngizifuna akutholakali esitolo. Ngicina ngisiyathungisa kubo-tailor. Khonapho-ke abanye abake bambone ngigqokile bathi, ha, isigqoko sakho sithethe ngaphi? Ngiphinde ngicacise ukuthi hatshi, akungeke wasithenge esitolo, sithungiwe. Kukhanye kubachaza abantu befisa ukuthi labo bathungelwe izigqoko zona lezo. Yikho okwadala khona icebo lokuthi mhlawumbe ngingaqala leyo bhizimusi yezigqoko. So it will mainly be custom made men's clothes from amasudu, amayembe, ama-golf shirts, amabhrugwe, konke njalo nje kugqokwa ngamadoda siyabe sikwenza. Ngifisela ukuthi ngiqalise inkampani eyabe ithunga lezo zigqoko eziyabe zimayelana ngamadoda kuphela.
Umnumzana Velile Dube ngomunye wabasakhulayo beZimbabwe abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka, njalo usebenza lenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce. Live Talk lamuhla sikhangela ukutshengisela okube khona eHarare abezinkonzo labantu abeyinhlanganiso ezitshiyeneyo besola uhlelo lweNational Pledge. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wamantombazana athunjwayo ngabalwa becatsha abeqembu labesimuslim eledlulisa amalawulo eleBoko Haram ubikwa esehlengiwe ngabezomvikela kulelo lizwe. Lo ntombazana wathunjwa labanye abangamakhulu amathathu esikolo ngo-2014. Abalikhulu benelisa ukubaleka kodwa abedlula amakhulu amabili lokhu bengaziwa ukuthi bangaphi. Lokhu kungakhanya ukuthi eleBhilithani ngempela lizaphuma na kumanyano we-European Union lanxa abeGermany ekade bezithulele isikhathi sonke lesi sebesithi kungcono liziphumele kulumanyano. uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lomnumzana Mthokozisi Ndlovu ohlala eFort McMurray ekwele Canada. Edolobheni elibhidlizwe ngumlilo omangalisayo olokhe usidla ubhedu esabelweni seAlberta. UNdlovu ngomunye wezizalwane zeZimbabwe esifika pho siyamakhulu amabili ezithuthe edolobheni leli elidilizwe ngomlilo lo ocatshangelwa ukuthi kawukaze uhlasele leso sabelo kanje selokhe sabakhona. Asizweni exoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngathi kwaqalisa ngesonto igama liqalisa ukuchambijana. Sithe liqalisa ukuchambijana kwangani siya uthasiwe sekho sikhangelela ukuthi kuzahamba njani. And then ngolesibili umlilo wasukuqala kwaba lomoya, umlilo wasuvutha kakhulu ukuthi awusakhontroleki. Kuthe kunjalo wasusecela ngaphetsheya komfula, idolobha lethu liphakathi kwemfula. Kuthe seqele ngale komfula yasiqalisa nje ukulumathisa izindlu zikhonapho. Bangani bathi abantu abahlala eduzane ku-subdivision yokuqala besondele phambili ngangale kwenyentsha. But laethe silumathile sasekuthiwa hhayi kwangcono abantu abaningi abasedolobheni besuke beqonde entshonalanga khatshana lokhuzeni lapho kule abantu abahlala emakhempu ema-oilini khona.
Wasekuhamba njani ke jaha?
Akuthe kunjalo kwaba lesiphithiphithi sabantu abaningi kakhulu bekho abanye beqonda khona la, abanye besehla bebuya ngapha elokhuzeni edolobheni elikhulu ele-Edmonton. Thina sathola ukulala khona ngale khempu yasephezulu okuthiwa ilokhuzeni i-Black Sand. Savuke ekuseni-ke kekho idolobho lekho lisitsha, sasesehla sibuya ngangapha elokhuzeni e-Edmonton. Abanye babalekela baqonda ngangapha eceleni kwese kubo enzakhe landlani kungaphansi but eduzane kwe-Fort McMurray.
Yes, singathi wena wawule ndlu yini khona ngale?
Ya, kuba lendlu.
So ichile yini?
Khanye yami phisamile but zabangani bami eziningi ngani zathi.
So singathi-ke abantu izizalwane zeZimbabwe ezingani ziphakathi kohlupho lolu olalo lawe zingaki?
Iqiniso kwenamba ngiyeke ngabayazi ngoba abanye bahlale emakhempu, abanye edorobheni, but kuba baningi sibaningi sibili ukuthi singafika ngxe 150 to kuba 200.
So ke okwamanje singathi khonapho e-Edmonton lihlala ngapho kwangikhona?
Hhayi, abantu sebethole ukuthi belokhu sebe indawo zokulodja kumbe abanye bahlale emahoteleni.
Obhadalayo mbani khonapho nxa ukuthi uhlale ehoteleni?
Isikhathi esiningi bebelelokhuzeni belama-insurance kumbe bezibhadalele esikhwameni sabo.
So lina qhubeka.
Amahotela abanike ama-rates aphansi.
Singathi-ke wena-ke ubuyela nini ngekhaya khona ngale lapho obaleke khona?
Urhulumente kakavuki imali ukuthi abantu bebuyele, usuke ngavumela abantu iphesi zabuyela khona.
So nxa sikhangela kathesi-ke phela kumethi ngawe uyabhadala imogeji lezinye izinto khona ngale lapho khona, umsebenzi-ke ugcine lawo umenjani nxa ungasitshela ngento zizele zombili?
Konke yonke impilo nje imile khathesi. Umsebenzi urhulumente ngavula ukuthi sesingabuyela yini, and then okunye abantu ababhadalisayo amamogeji bathe abantu bonke abatshiseleyo kumbe abahlala edolobheni lelo bangamambijana bazabona okokwenza umlilo ngaphela.
Singathi-ke okokudla lento ezinjalo pho seliphila njani khonapho?
Ngakhathesi besithole ukuphathiswa ngurhulumente onika abantu imali le lathi lawo imali okuncane yabo kugcinile esikhwameni ikhokho siphathisayo.
Lo ngumnumzana Mthokozisi Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eCanada. Ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 esedolobheni le-Edmonton khona le eCanada. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zikaChris Kande weStudio 7 esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
lingali tshona njani izulukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Fidelis Fengu ilunga lebandla lezano PF sixoxa ke ngomkhankaso othiwa wona #thisflag okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi ubona njani lokho kwenzakalayo sibona sokulabo this flag.
Okokuqala ngibona kwinto eyamukeleka kakhulu okujengisela ukuthi abantwana beZimbabwe sebekwanisa ukuthi bethi enjoy i-freedom of expression eku-constitution yethu. Kodwa ke abantu besithi express their freedom, express themselves. I think bayenza iphutha lokuthi basuke bebesebethatha into ezingaguqula impilo zabantu bezifake phambili kulokuthi befake into eziguqula impilo zabantu beziqakathekise kakhulu. Enanzelela ukuthi this flag into nje eyenziwa yi-campaign leyi yokuxotsha ama-investors, i-campaign leyi iyenza iZimbabwe ibukeke ngelihlo elibi, kukhanya ngani vele ilizwe lethu hhayi asondawo engaphileka kiyo, indawo yokuthi vele akula muntu ongakuya ezokwenza ibhizimusi kumbe ini elizweni lona lelo. Kunjalo-ke ma kusiba njalo kusuka kube sokuthi affect abantu beZimbabwe, ku-affecta ugogo kaHector, ku-affecta u-Anesto, labanye laba abazihlalileyo besithi mhlawumbe ama-investors abuye ezovula ama-factory eZimbabwe. Sisuke njalo sinanzelela ukuthi i-campaign leyi iletha inzondo phakathi kwabantu, ngoba uzonanzela ukuthi khathesi abantu sebengabathethisanayo thina sodwa sesibanga ukuthi hhayi i-campaign leyi right, i-campaign leyi imbi, kodwa ama-delivery boys akula nto ebambekayo siphuma layo sesiqeda i-campaign leyi. Sesipostile ama-pictures e-flag sabhala intando yethu kodwa asitintshi lutho, akuguquki lutho elizweni. Ngaso kumele senze ama-demonstration kumbe ama-march kumbe into eziletha inguquko asikhanya sesingasatholakali, sesingabahlezi ezindlini sicabanga ukuthi khona okukuphosta ku-social media yikho kuzasinika inkululeko.
Kodwa-ke nxa sikhangele i-campaign leyi ingani iphe abanye isibindi, abantu kade besehluleka ukuthi bakhulume baveze imbono yabo, sibona labo sebekhuluma, ungathini ngalo?
Akuqalanga namuhla lokhu. Ubaba Jukwa wanika abantu isibindi, abantu sebeveza le mfihlo zama-bedroom abantu, kodwa akuguqukanga lutho. Ngoba kumele sinanzelele ukuthi u-Facebook akula polling station, akula election ezarunwa from Facebook, akula policy ezayenzwa from Facebook. Kuphelele emoyeni, kufana labantu abaziqoqela iy'ngxoxo zabo bese kubhawa nje, akula muntu ozakuthatha serious.
Kodwa sibona ngani laphansi lapho bakhona sebekhuluma ngayo i-this flag le ayikho ku-Facebook kuphela?
Yes, sibone i-interview eradiweni eyi-1 eyenziwe nguRuven Koparirenyatwa elo Tafa Somsarara. I-interview yakhona I think ngombono wami mina ibe yi-interview ekade inhle kakhulu, kodwa ke kusuke kwaba lama-emotions, abantu bangasakhontrolanga ama-emotions abo. Basuke kwaba i-debate leyi yasisiba ngeyenzondo, ngeyokuthi asikhipheni umgabe kumbe asenzeni lokho singasadiscuss ama-issues. UTafaza was raising ama-point azwayo ukuthi ube sithi madoda asidiscuseni ama-solutions to ama-problems. Yes, ama-problems akhona kula msebenzi abantu balambile, but i-solution ingaphi?
Kuyezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga, ihlale kahle balaleli.
Hayi, lathi sibongile, ubelela ngelihle. Lo ke bekungumnumzana Fidelis Fengu, ilunga lebandla lezanu PF ebesixoxa layo kulihlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Siyabonga jahalezansi. Kwezemidlalo lamhlanje uchayezi wayo umgadlo sakhulayo weqembu le-Highlanders uPrince Dube. Yalandisa uJoseph Njanji.
Nyakenye uPrince Dube nguye obe ngumgadli olitshayele emambuleni okwedlula abanye kwisigaba sebulawo Province Division 2 ngemva kokuhlohla amagoli angamashumi amabili. Amagoli akhe aphathise iqembu labasakhulayo le-Highlanders eselibizwa ngegama elithi Bozo 90 ukuba liyedlala kwisigaba se-Southern Region Soccer League esaziwa ngcono ngegama elithi ku-Division 1. yena umfana kaDube uhle wakhuphuka wadlala kuqambula elindaza elidlala kusigaba sePremier Soccer League ndawonye loBrian Banda kanye loAdrian Silla labo abakade bedlala kusigaba sikaDivision 2. Uthe uqaleni bekunzima ubahle afika alitshayele emambuleni njengomfanyana obedlala ezigwagweni nyakenye.
Game odlulile yade kule pressure ngenxa yokuthi ngivela kuma-juniors but kathi yes, I think sebengiboostile banginiyi-confidence.
Ukapteni weqembu le-Islanders uFelix Chindungwe uthi kuqakathekile ukuba abalandeli labadlali asebele isikhathi eside bedlala kusigaba saphezulu babe lesineke kubadlali abasacathulayo ukuze labo babe lesibindi esokuwumela umdlalo.
Wonder this is like hlaba fana abancane sometimes fana omncane ngaphambani zabe ngamfaka ipressure kangako lapho ngumqhayizela izandla layo njalo uyakwazi ukuthi esukumise ndikufunda la bazafunda
linkuthazo wayithola kwabanye bakhe kanye la kubaqeqeqi bakhe imsizile ke umfana kaDube njengoba esehlohleka 3 kumidlalo yesithupha. Igoli lakhe lakuqala ulithola emhla ibhoso inqoba iTsholotsho nge 2-1 elesibili lelesithathu wahlohle emdlalweni weviki lesithupha lapho ibhoso itshaye khona iqembu lenkezi Platinum nge 4-1. Lo mgadli oleminyaka yokuzalwa elithumi lathobamuni omunye uthi isifiso sakhe yokuba ihlandla lakuqala elemidlalo ye-PSL liphele esehlohle amagoli alithumi lambili. Ensukwini ezedluleyo uDube ubizwe ukuba abe yingxenye yeqembu lama-Young Warriors lona eliphakathi kwamalungiselelo okudibana lele Cameroon ensukwini ezilandelayo. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Family Ties ingoma kamoye uLucky Dube eqiba ke uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa lingayikatshana sihlobo esithandekayo, luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk lapho esikhangela khona ukutshengisela okube khona lamhlanje eHarare. Abantu abanengi besola uhlelo lukahulumende olwe National Pledge olokubamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bakhonze iflag. Kwanele kwalamhlanje olivalelisayo umuntu ngamilinkomo libelo busuku obuhle.